bezingagqize ebukhakala izakhamizi zakobulawayo lamhlanje lapho kunanzwa ilanga le-Africa Day ziziqhubela imisebenzi ehlukeneyo emakhaya lakumabhizimusi azo. U-retired Colonel Chingadube ube lengxoxo lentatheli izindaba ebulawayo Media Center lapho akhuthaze ukuba abantu kumele baziqhenye ngobu-Afrika babo lanxa nje kulizwekazi elibhekane lenhlupho ezithile.
Kuzalunga kodwa ke njengoba sitsho namhla thakazelile ilanga lika-Afrika wonke. I-Afrika ilizwe elikhulu njalo lilenhlupho ezithiyeneyo kusiya ngelizwe ngelizwe, kodwa-ke ithemba lethu ukuthi wonke uzalunga.
Lithini nomkhuhlane we-COVID?
Hayi, i-COVID phela ibulele zentshantshu zamazwe wonke, so sithemba uNkulunkulu kuphela lakho ukuthi kuzaze kuphele, ngoba njengoba kunje siyalandela khonokho okuthiwo ukuthi sikwenze ukuba inxesi ukhuthi umkhuhlane lo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Nyathi uthi i-Africa Day sekulikhefu elingaqakathekanga kangako ngoba balutshwana elibanika isikhathi sokuphumula.
Ya, mina ngokubona kwami bona ngani abantu i-Africa Day abayikhangeli kakhulu ngoba abantu bazisebenza, so nokuthi behlale ezindlini bahlala besezana ezindlini, akula nto ababeyihlalela ezindlini. So ngokubona kwami bona ngani hhayi abantu abalanto zokwenza vele, abalamali suba bedinga imali.
Umnumzana Matthew Sibanda uthi ilanga le-Africa Day limkhumbuza inhlungu ezabakhona ilizwe selithole uzibuse ezinjengombhuqazwe wegugurahundi.
Abafowethu labanawethu labazali abagqitshelwa khona lapha ebhalagwe bephila bengala macala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasiso sizathu sokulwa ngezombangazwe sesibuya ukulwa lamabhuni ilizwe selikhululekile. Sabuya lapha basilotha abantu bonke umuntu owayengwezaphu lwezipra. Abafowethu labanawethu labazali
olwela amalungelo oluntu. Umnumzana Efincube uthi i-Africa Day ayisenasisindo ngoba kunengi okudinga ukulungisiswa.
I-Africa Day ayincedi lutho ebantwini nxa kungazange kwahlolisa amalungelo abantu, ngokuba i-Africa ekhululekileyo yiyo eyayilwelwa ngabantu. Ayisiyo Africa yokubumbana kuphela, yokuhlangana kwabantu, kodwa i-Africa e-democratic, i-Africa eyakhelwe ku-rule of law, i-Africa eyakhelwe ekuhlonitshweni kwamalungelo abantu. Kodwa kuyo yonke i-African continent sibona ama-elections abanjwa ngendlela engafanelanga, amalungelo abantu kayahlonishwa. Ngakho on this Africa Day okuqakathekileyo kuma-citizens e-Africa kumele bazikommite to overthrow every dictatorship that is in the continent. That's very important. Kufanele kutholakale i-free Africa in our lifetime.
Amazwe awezwekazi labensundu ele-Afrika ananza ilanga leli njengesibonelo sosuku olwasungulwa inhlanganiso yomanyano we-Organization of African Units, i-OAU, ngomnyaka ka-1963 eseyaguquka yaba yi-Africa Union, i-AU. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ithi Arts, Culture and Heritage Levers for Building in Africa We Want. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi injongo yokubunjwa kwale inhlanganiso yokumelana loncindezelo lwabamhlophe ngamazwe abensundu lokhu ingakafezwa ngoba ukuphuma kombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphetsheya kuleli zwekazi kwadedela imbuso yoncindezelo lwabensundu bencindezela lokubusa ngocuku. Abanye babo abensundu bengananzi ilungelo loluntu besutha bona labangane babo lezihlobo abantu makhaza behlupheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.